Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye nokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala umsakazo kamabonakude owe Al Jazeera izolo.
I-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqiki lawo athi wona asekela iZANU-PF ngoba besithi iZANU-PF yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo.
Yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa uthi nxa yenkeza uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu.
Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF.
Kwathiya i-MDC Alliance athi siyamkolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye nokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude we-Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe yimali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patin wake wabotshelwa amacala afanayo kwele Kenya, u-UN Macmillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel lika-Macmillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo LACCC kobulawayo umnumzana Sithan Chirowotsa, yena othi
i-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF iyaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu. Into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle nabomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudocumentary nendaba zegolide lelizwe. Okusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sowaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chiroza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzane uAdvocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusutha labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC koBulawayo. Untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudambisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli kumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, labo okukhulumayo kona kokungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba akaso muntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo esekwenzeni kokuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF. Abanye ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawedale lePhalamende, lanxa bengasoze bencintise kolweSenate ngoba kusesama. Abasuka kumabandla eMDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulanta ndokazulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine zami PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule triple C, ngicela nje ukubuza ukuthi iparty leyi iformwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-triple C. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana uPF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election nanti ngizwa abanye kuthiwa kwakhona kule i-constituency elabantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo sokusala nje kulo muntu 1 ha mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yezana uPF. And ngiyasebenza ukuthi u-President wethu u-President Edim Nangagwa ewine futhi izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho, hayi izinto zilunga gradually. Kanti liyabona as far as I'm concerned noma bengafaka amakandidati noma u-President wangikhona engama esithi ufuna ukuba ngu-President, ngu-President we-independent because kakahambi ku-Congress, kakayindosewa nge-Congress kuthiwa yinto entsha, yindaba besaba ama-election. Kanti yi-democracy yangikhona besithi asisafuni zanu-PF babesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona ingani amathuba akho anjani?
ZANU-PF is a part of the constitution. Nanti, so mina ngajoyina iparty 2021, kathesi it's 2023. Kusho ukuthi mina so far angikaqualify nje ukuthi mina njani ngime. Kodwa u-President wethu uthe umuntu wonke kame, umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani, asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu, abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo abaningi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs baningi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami sizafika, singafika ngiza kuma lana. Azange ngichiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngichiye opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999, kulama MDC amangaki. Sivala kathesi so lize lifike lisithi lina sokule into ethiwa yi-triple C. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungu. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka amakandidati noma u-President wangikhona engama, u-President we-independent because kakahambi ku-Congress kuthiwa yinto entsha, yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla leZANU PF owasuka kubandla leMDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uSthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvios kalwalwazi olweneleyo ngenhlelo zebandla leCCC.
Kambe umama Lillian Timvios engathi uyajabula kuZANU PF, ujabulelani njengoba engumuntu laye selivenda? Ngumuntu edesimhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuZANU PF samfisela inhlanhla enhle. Ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko, thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach, lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo, mbeyiwodi mbeyiconstituency, baza kuthi gwaqa bakhethe sisekubendawonye njengoZulu abamabandla ama human rights, lama mabandla awamasonto, lama youth, labo mama, lama club, lezakhamizi, ama residents, yiwo kuthiwa ngama stakeholders. Ngoba uMP uyabe yi-national representative eParliament, kameleli party umelela abantu. Lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka, mbe usithi confusion ngesikhiwa, siyesaba ukuchaya ama primary election. Hatshi, abantu sebejayela into ezindala, thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo. Umama uTrivios simfisele inhlahla enhle, uma la izana imvumile, hayi kasebenzele isizwe, hayi isisu sakhe. Ngokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists. Kusasa mdlani zanu dilika, sizambona seqeqoda futhi ku-CCC. Engasihluphi ngathi kakhangele ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo, badle, imisebenzi, imigwaqo, konke. Hayi, kuhoza nalathi, thina injongo yethu yikubusa, sikhuphe iZANU PF esihlalweni constitutionally. Njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali, mbesile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini. Njalo iparty eyachiwa ngumama lo ayisiyo CCC, wachiya iMDC Alliance. Hatshi, siyamxolela ngoba ngumama olecebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga. Sesakhohlwa ngaye, njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections. Kafunde kuhle ezwe esikutshoyo. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola eMelika angamachumi amabili lanye, US$21 million, okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolugatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi ikolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
37 njani isihlobo labangani? Nambo kuluma ungobela, ungobela mfana wase kwanda, mfana wase kwanda. Hei, siyalizo ya kuluma, sobo la bangani, yonke. Kwekwele, ilente hifungu hivuza, mina, uti, songa babati Amerika, ipalipu. Lale bathini jaziro wathathi ikuzokhipha information yonke yasezimbabwe kanti into yangkhona le noma zikhipha information kuuza ukuthi le nto le incedani ngoba khozi izobhala i-amerika iyabhala amabhuku lo jaziro yakhona izokhipha information yonke ukuthi izosinceda ngani ngoba khozi wayo ijaziro bangkhona labo labo amerika bengayilandi istraight zami abayilandi istraight zami beyikhiphe ayikhona okuyositela ukuthi babhale ibhuku babhala nobojaziro bangkhona bathi bakhiphe information angeke usize ngalutho lo angeke usizeli ngalutho lo ngambona usiza ngalutho zihlobo labangani amboni ngoba khozi lalaba lamandebele lawa ayasetshenziswayo labo ayasetshenziswayo labo emaphathini ko-66 nabozanu PF amandebele wodwa akhuluma angeke uze umuntu esihlonini ekhuluma angeke uze umuntu esihlonini nabo bakhuluma ugawule labochuma labobani amaesindebeleni nangale futhi akuthiwa bani bata umunzori sikamunzori yangikhona le amandebele ahlala ekhuluma amandebele akhuluma angeke ulize abantu besihlonini ekhuluma hayi sekanitshintsha amandebele sicele tshintshe please hayi tshintsha amandebele cela ezinye kwamakhwapha kulapho kuyaphezu kwamakhwapha amandebele ye ngiyabonga imugobela ngicela ifunde le yami leyi nothi ngicala ifunde please ukuthi amandebele noma azenzeni noma azenzeni bazohlala kenanto bazakeza ngokungabambani kwethu
kusidi sengele kusidi sengele kasakazi nabalaleli nami ngimphawule ngoba ngingeneka ngala funini lami ngagcina ukuzwa ngikhuluma kusenge ngiqeda kumamula igawule lapha ephawula ngendaba yokusinek igold ugawule bantu uyamuza ukuthi uyethukile shem ugawule this time hayi uyangetshile umdala lo sekuyikuqinisela nje kuphela ukuthi uzathini wavela wavuma wathi laye wajoyine usathane ngoba ujoyine izalo ufana nokujoyina usathane kunzima gawule ukuthi uphuke kudala wabi kodwa hayi akubuhlungu lokho yazi ukuthi ilizwe libhukudukanje alaba abantu babosha laba akuziwa sobona bonke wena kodwa ndinoxamxamo kodwa umfana yena lonyaka gawule dala wabesile umfana siyamfaka ya umfana sifika
sanibonani bantu bestudio 7 abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane nasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu bestudio 7 besicela nje umnangagwa angasijwayele mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe sina bantu besindebele simesodwa angabe lokho nje esincindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela abantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnangagwa awuze lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe lokho ayinikeza abantu nezimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathinithini hayi cha lokho ke hayi akakwenzi kube khona ngale esishoneni thina besicela nje sindebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina abakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnangagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngiseSouth Africa ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7
salibonani lokho ngiyakhuluma bafithi okhuluma wabizi igama kuyazi baqinisile ukuthi izihlakaniphi impela ziyaphila zizitele ukuthi izihlakaniphile kanti zihlakaniphi nangu ugawule ukhulumela abantu abatholwe etshontsha imali ngokungekho emthethweni besiyadayisa elinye ilizwe laseNigeria bathi Nigeria bathi yini leli lizwe eDubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa indlela abafuna ngayo kubuyela umama nawe sekutswana uthi omama kumele basekutswana emakhishini behole 1,080 ebhula hayi inhlamba bafithi esizwe esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi kumele bakulungise impela bezithathe njengomakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlame ngakhona kwangenza ngihambe esikolo ngenyawo ngakhupha What is causing that? Why then a woman no? A man they must move away from Mama Shona. They make a channel. Mova logo village was his covers because the Ama party, Ama Shona, Avulama party, as the Zaman developed Kulu, who is a man developed vote. My credit was vote, Laman de Pazmela Lavala. So a man developed a poor me as Mele Wotwa. And a villain that would have a super Kubenjan. Agulan doesn't mean that Mova Lilani Lizzie, Libuswa, Bushovo, or Tinja Pay, Kalibuswa, Misho, Mova Labosa. Fika kona pa isazathu kubuswa umzukuso umshuthu ibuswa umtsana ibuswa whatsoever they don't care and long we are doing right if you are in the party so elizibagwe libuswa lesona kuphela xoxe sikuchonjani ugawule kazama ukuthethezi ekezibona ezinokama kwakho umdala
lawoke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika indubo lokhu zelekana kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo umsakazi kamabonakude we-Al Jazeera. Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elijukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba. Lamhlanje ntambama ngwa fast 7 njengalokho esikwenza nsuku zonke.